soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 10 ngomfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi umuntu lahlekelwe impilo yakhe ngendaba yokuthi kulendawo okuthiwa yokuphakha kumbe ukubhadala ngendaba zokuphakha lezi into esibile mangalisayo ukuthi kulezi zimbabwe thina sifithi sikhululekile njalo sifina elizweni lethu kukhanye kunabantu abangalisabulalana besilalekana indaba encane efana lale.
Ngolowesilisa odutshelwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni.
Iminisiteri yayeda sile fund okuthiwa yi-Women's Development Fund. Siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe-mining.
Umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe-mine entry exhibition oqale namhlanje koBulawayo. Umeli wesigodlo semelika eHarare Ambassador Brian Nichols lamhla ubhodabhoda elokishini leGlenview eHarare elequla elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesihudo secholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulowesilisa odutshulwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni. UMadubula ngosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane ukuthi umufi yena uleminyaka engamachumi amane. Ababili laba kabangavethwa ngamagama. Kuqhamuke ingxabangxoza ngemva kwesehlakalo lesi. UZulu watshisa imota kaMadubula. Amapholisa athi asaxwayisisa lolu daba. Umufi ubikwa etshiye unkosikazi ozithweleyo labantwana abane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo eyisiyakhamuzi seHarare umnumzana Charles Nyoni ngesahlakalo lesi.
Le yinto edalisayo sibili ukuthi kungatholakala ukuthi umuntu elahlekelwe impilo yakhe ngendaba yokuthi kule ndawo okuthiwa yokuphakha kumbe ukubhadala ngendaba zokuphakha lezi. Yinto esibili emangalisayo ukuthi kulezi zimbabwe thina sifithi sikhululekile njalo sigcina elizweni lethu kukhanye kunabantu abangalisabulalana besilalekana indaba encane efana lale. Kuyamangalisa kuyadanisa sibili.
UMadubula kukhona yini elikwaziyo ngembali yakhe ngoba amapholisa akakasho lutho ngayo?
Sisakudinga ukuthola njengoba sithe sifika endaweni amapholisa esekithi amgijimisa amhambisa e-centra. Kodwa yini ngumuntu nje osakhulayo layo oleminyaka eyi-25 okwade nemotonyana yakhe nje abeyade hamba ngayo eyiye ebangele ukuthi kube nomsindo lo. Njalo nje into enanzeleleyo yokuthi phakathi kwemoto yakhe obethwele izinto ezifana namarigaliya lawa awomhlangano wezanu-PF ngoba kade kunamasikafu angani maminyana sibili singasehlaleli kangemuva emotweni. So ye umuntu osakhulayo sibili kodwa igama lakhe asikabi lazisamelela amapholisa ukuthi esitshele ukuthi ngubani igama lakhe.
UMadutshulwa umufi kukhona elikuzwayo ngembali yakhe?
UMadutshulwa nje umufi igama lakhe asiyasebelisi ukuthi silikhulume okanti njengoba umthetho wesithi kumele liqale kwaziswe abemboni yakhe njalo nesihlobo eseduzane naye ukuthi usebhubhile. Kodwa nje into esiyaziyo ukuthi unkosikazi yakhe simbonile njalo saxoxa naye. Unkosikazi wakhe uzithwele. UMadutshulwa lo umufi lo uthiye abantwana ingane ezingu-4 ababili bakhona ngabomfazi wakhe abakuqala ababili abethu bakhona ngabomfazi wakhe lo ozithweleyo onguye ohleleyo kathesi.
Unkosikazi kamufi ubesithini?
Unkosikazi ubephathekile kakhulu ngendaba le ukuthi shuwa umkakhe okade ephandela imuzi yakhe ukuthi ehambise abantwana esikolo ngokugezisa izimota njalo nokuphakisa izimota edolobheni njengoba nje ukuthengisa njengoba wake waba nguvenda kube sokwaliswa njengoba uhulumende wabaxotsha emgwaqweni ukuthi bathengise.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo eyisakhamuzi seHarare ubexoxa icingweni lontu ngamile inkomo weStudio 7. Umbukiso omsebenzi wokwembawa lonyaka owe-Mine Entry Exhibition uqale namhlanje kobulawayo abesifazana aba kubhizimusi ugatsha lokwezemba ngoba lokuthi ilizwe livule kwezamabhizimusi Zimbabwe is open for business ngoba bephuza ukupha osomabhizimusi besifazane abaphatheka kwezokwemba ama-license. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje kobulawayo lapho abesifazane abakubhizimusi lezokwemba abaqale umhlangano wemfundiso ehlafuna ngababhekane lakho malanga wonke kubhizimusi. Umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uvule umhlangano wemfundiso yabesifazana abakubhizimusi lezokwemba ethi kuhle ukubona abesifazana bengena kule ibhizimusi elande abesilisa. Unkosikazi Nyoni uthi ugatsha lwakhe lebhanga elisha labesifazana lilemali yokuhlomisa abesifazana abakubhizimusi lwezokwemba ukuze labo bathuthuke kulumsebenzi.
Iministry yethu iyanceda sile fund okuthiwa yi-Women's Development Fund. Siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe-mining. Isiloko sokuzaphela ngoba kule act ebuyayo, i-mining act, Mine and Minerals Act. Leyo izakwenza ukuthi abantu bancediswe kuhle kungabi lokucindezelana kungabi lobandlululo. Lapha kule act kumbe lapha kulomthetho ngifuna ukukhumbuza abantu bakithi ukuthi singesabi sebenzisa umthetho ukuthi udinge ilungelo lakho. So omama kabaphakame baye kumining ngoba bengihamba labo mama abavela endaweni ezithiyeneyo balamamayini elizweni lonke kodwa ngapha angaboni omama abaphakamayo besithi bayamayina kumbe ubabona sibili begaxa izikhwama begebha besimba imigodi ngokuphakemeyo. Asiphakame nini sibe ngomama lathi abalamamayins omama abenza kuhle.
Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ungenele umhlangano wakhuthaza abesifazana ukuba babambe ziqine.
Njengami ngiyabonga kakhulu inkuthazo evele kuminista umama Onyoni. Inkuthazo enhle kakhulu ikakhulu nxa ebesekhuluma ukuthi i-challenge kumele umuntu ayinanzelele ukubana iveza i-opportunity enhle. Nanzelele njalo ukuthi nxa abanye bethu besiba involved kuya kuba ngumakorokoza libala esesibanike lona kathi ngama-small miners ethu okumele sibanike that respect.
Abesifazana beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngabogatsha lezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni ama-license okusebenza okusemthethweni. Unkosikazi Lethwina Nyagano okhokhela iqula labesifazana abembayo abeChivero Women Mining bakhalaze kumphathintambo Nyoni bethi kunje bona lokhe belinde ukuthola imvumo yokwemba
sa-register uthole license yethu ye-mining ngo-February. Lanamuhla akwabi le progress asikatholi lutho. Esikufunayo thina ukuthi kwakhona besinike impendulo yethu besitshela ukuthi kuhamba njani ukuthi sesingaphi i-application yethu singaphi kwesikhathi, you know.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe aligugu ngemva kokwemba. Umqondi umqondisi webhanga labo mama iWomen's Bank unkosikazi Mandas Marikanda uthi ibhanga lakhe lilayo imali elinde ukuncedisa abesifazana abakubhizimusi lokwemba bengesabeli kude abaze bezodinga imali yokuthuthukisa amabhizimusi abo. Umbukiso walonyaka wezokwemba ugijima ngendikimba ethi Mineral Beneficiation Catalyst for Economic Growth. Umbukiso lo uqale lamhlanje ukhangelelo ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Umbukiso walonyaka ukhangelele ukuvulwa okusemthethweni kusasa ngumphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umeli wesigodlo semelika eHarare uAmbassador Brian Nichols lamhla ubhotabhote elokitshini leGlenview eHarare elequla elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesihudo secholera wona usubulele abantu abedlula amashumi amahlanu elizweni. Lokho kwenzakala iningi lamalunga idale lephalamende liphiwe umuthi wokuvikela lomkhuhlane eklinike yaleli dale lamuhla. Asizweni okuningi okwenzakale kuleli dale kungxoxo lonkosikazi noMathemba Ndlovu okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa laye ophiwe umuthi wokwenqabela umkhuhlane wekholera.
Konke nje besithontiselwa kungayisisho ukuthi nxa usithontisele songadli ingcekeza or uphile umathanda. Ayithi nasongusela nje ukuthi umuthi wokuvikela ikholera especially abantu ababhezi eHarare lapho ekhona. Imfundiso okwanamhlanje azizange sibe layo khonokho nje ukuthi kade siyithola emakhaya lapho esikhona ukuthi siyafundiswa ukuthi sihlale endaweni ezihlanzekileyo sipheke ukudla kuvuthwe nje imfundiso yekholera leyana sigeza izandla singakayenzi anything. Sizonceda abantu abahlala eHarare ngoba ezigabeni zethu asika kuzwa ukuthi umuthi lo uzafika njalo ezigabeni zethu umkhahlane lo ubungakafiki.
Esingathi kumqoka okukhulunywe ephalamende lamhla kuyini?
Okay, thina ngapha ku-Upper House besikhuluma nge-economy. Kule motion ye-economy emuve izolo ngu-Honorable Mahlakala eyakade lokhu esiyisafuna lanamhlanje. Sibonisana sibatshela ukuthi yabona ukuthi i-US dollar noma befuna noma bengafuni vele seliyalile umsebenzi. So kade sizama ukuthi lathi sifake isolution ukuthi ngabe uyayenza bibeke eceleni i-US dollar kuze sisebenzise irandi njengoba i-South Africa isedize lathi ngoba okwe-US dollar akusakwaniseki.
Sibonile njalo elinye ilunga ledale lephalamende wezanu PF esithi ibandla le-MDC yini elibangela ukuthi intengo yempahla iqonge lokunye okwenzakala elizweni likuphendule njani lokho?
Alokho vele sesikwazi ukuthi i-chorus yabo ukuthi bayangena bengalutha bengaqeda sebedilema i-MDC ukuthi yeletha ama-sanctions bona beyi babazingela wona and njalo bekhankasa babevele bekwazisa ama-sanctions akhona. So akulasizathu abangasitshela sona ukuthi bethi i-MDC ilethe lokhu yikucatha nje ngomunye kwabantu asebedlulekile.
Lo nkosikazi noMathemba Ndlovu ilunga ledale lephalamende okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxela eseHarare. Abenhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe baqhube umhlangano wokuhlaziya uhlelo lukahulumende lweziqondiso zokuzinzisa umnotho welizwe ole-Transitional Stabilization Program ukuthi lutshoni njalo lusangaphi ilizwe. Intathe yezindaba ye-Studio 7 wathabile Masuku usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi uhlelo lukahulumende lolu ole-Transitional Stabilization Program ngokwalo alulubi nxa kukhangelwe ngezomnotho emabhukwini, kodwa lokhu kuletha ubunzima kuZulu njalo akuhambelani lezombusazwe kanye labantu jikelele. Lezi ngcwethi zithi njalo kuqakathekile ukuvikela lokho okwasetshenzelwa ngabantu njalo lalokho abalakho emabhanga esikhathini lesi ukuze kungaphindwa ukwenzakala ngomnyaka ka-2008 lapho iningi elalahlekelwa kakhulu yizimali. ingcwethi ehlolisisa ngezomnotho umnumzana Kholisani Moyo uthi uhlelo lolu luqondile njalo lungaletha intuthuko nxa lungaqhubekela phambili kodwa usole kakhulu indlela yokwethulwa kwalo okuyikho okwenze abantu bethuke
ipolicy lethu nguminister thina njengama economists siyavumelana layo ipolicy esiyibona ngani ngaletha intuthuko nxa ingavumeleka ukuthi iqhubekele phambili kodwa nje uhluphe esiyibonayo indlela elethwe ngayo yiyo engasaba ngandle ngoba besikwazi vele ukuthi ama-RTGS balance lawa akhona awahambelani le US dollar lama bond lawa esiwaphetheyo akahambelani le US dollar
umnumzana Angleston Sibanda wenhlanganiso ye Shalom Trust uthi uhlupho lweZimbabwe ukuthi abantu bagcwele ezombusazwe ekhanda okuyikho okubuyisela muva intuthuko yelizwe
uhlupho silalo njengamaZimbabwe yikuthi singqondo zethu zigcwele ipolitics for 20 something years or for 20 years lokho kwavula inyamazana le kuthiwa MDC ingqondo zethu zisala zigcwele ipolitics sesicabanga ukuthi yonke into sikuthi ngani thiwa sidla ipolitics amaZimbabweans siexpect ukuthi sibona ngani thiwa uChamisa Chede angavusa i-economy izavuka ilungile kodwa yithi esithona sibhizi asilimi asisebenzi ayofica amadoda amadala njengangathi ethengisa imali ezitridini kulokuthi sihambeni emapulazini siyelima
umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi wenhlanganiso ekhangele ezamalungelo kazulu ophila ngokuthengisa yena ke uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zehle ziqonde ebantwini zifundisa abantu ngokwenzakalayo khona wonke umuntu ezazwisisa njalo abone ukuthi ilizwe liyangaphi
ngiyajengalo ukuthi civil society ifundisa abantu uhulumende enxeke amehlula ukuthi athi abantu babekwazi ukwenzakalani ngento zama-fiscal policy lezi lama-monetary policies kuyajengalo ufuna sihambe ebantwini sebatshela ukuthi exactly kwenzakalani sibanike ispace bakhulume nge-crisis leyenzakalayo nokuthi bona bafuna kwenziwe njani
ugogo uJulia Nkomo isakhamuzi sakobulawayo uthi akubuyelwe endaweni yokulima njalo kuqakathekile ukuthi abantu balime ngoba akulamuntu ongasebenzela omunye
khona kusibili ukuthi akubuyelwe endaweni yokulima that is true okurongo nje ukuthi lina abantwana kalisafuni ukuhlala emakhaya sesakhe umntangakhe izindlu lapha edrobheni yabuseqedile abafazi bona abasafuni ukuyahlala ekhaya that is bad asakhe nini imizi silime khonoko ukuthi silungise nini ilizwe lethu singazathi sifuna ukulungiselwa ngabanye abantu
ukuze isimo elizweni silunge kuqakathekile ukuthi abantu bebophe ziqine njalo bekhangelele ukuthi insuku ezizayo zingaba buhlungu kodwa isiphetho izinto zizalunga nxa kungalandelwa lolu hlelo amabhizinisi amaningi asevalile ngenxa yokuguquka kwesimo elizweni mihla yonke belindele ukuthi basebenzise imali yakwelemelika ingcwethi ezicubungula ezomnotho ebezisemhlanganweni lo zithi abantu beZimbabwe abakwazi ukudala imisebenzi njalo bacabanga ukuthi umsebenzi ngowokugqoka ithayi yikho lasemakhaya abantu abasalimi okutsho ukuthi labantu balomlando wathi ukuthi basole uhulumende kokuphela kumele bazibuze ukuthi bona benzani uhulumende ukhuthazwe ukuthi aphungule okuzwayo ukuthanda ukusebenzisa imali mahlayana nje okuyinto emqoka ekudaleni isikwelede elizweni nokukhuphukiza isikhexe kwezomnotho ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ole diaspora forum namhlanje sikhangela ukwenziwa yilezi yilabo ngabakwenzayo ukuphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe osugaqa ngamadolo thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo Iqembu lamalwecacha elilwisa kwele Somalia ele Al-Shabaab selibulele abantu abahlanu abagoqela isizalwane seBelitani ngemva kokubethesa icala lokuba zinsoli zikahulumende walelo lizwe lo eBelitani leMelika. umthetho andaba we-Al-Shabaab ohlala edolobheni le-Jilib ugwebe laba bantu izolo ukuba babulawe ngokudutshulwa. Iziphathamandla zakwale-Bulgaria zibika ukuba amapholisa asenelise ukubopha umuntu owayedlwengulalo kubulala intatheli zindaba elodumo yalelo lizwe. UVictoria Marinova, umtshutshisi omkhulu kulelo lizwe, uchief prosecutor Sotir Sarov, ubike ukuba uSeverin Krasnodar oyisizalwane seBulgaria ubotshelwe kwele-Germany. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho lokuqansa kwentengo yokudla nenye impahla ezitolo, izizalwane zeZimbabwe zibikwa sezithumeza impahla le ngobuningi. Lokho kwenzakala lanxa uhulumende elokhu engakasusi umthetho wenqabela ukuthenga kwenye impahla phandle kwelizwe. Uhulumende uthi umnotho othiwa i-Statutory Instrument 64 kuzamela ufakwe eceleni ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuthenga impahla phandle kwelizwe. Kodwa lokhu ukhona. UChris Gande, Studio 7, uxoxa lesizalwane seZimbabwe. Umnumzana Cassius J. Simana Mpofu ngalolu daba.
Ye phela isikhathi sombele siloba nje izinto ekhabe ziraita abantu bebethenga, kodwa phesi ungathi indlela sebethenga ngayo sibabona ku-highway lapha bezinomala i-territory but ayikhobuthi sone problem enkulu ekhona ekhaya. Sesiwele kumnyaka ka-2008 obekubelwe kunzima khona abantu bevele sebephila ngokudla kusuke e-South Africa. Kuyabonakala sithi ekhaya sokukubi yaphuma impahla ziye ekhaya kudla kakhulu kokubonakala ungathi kuthelwa ngabantu behamba lapha ekhaya.
Okubonakala kakhulu impahla ezinjani?
Wabonakala kakhulu izinto zokudla. Ma ukufika lapha abathola khona impahla laba abazitholela impahla lezinto ekhaya kakhulu into abajule into ezengegrosali nje isikhathi esiningi sibona bengathi bazokwakathesa.
Yona kodwa intengo injani khona ngapho e-South Africa ikakhulu nxa uqathanisa lale esizwayo ukuthi ekhaya iqansa mihla ngemihla?
Intengo ngapha i-right kakhulu loba nje irandi lingathi liyawa loku ntengantengo okuthileli okwenzakalayo, kodwa-ke lona ngokwale randi lihambelana lemisilo elapha e-South Africa zonje abanye bekhala bethise ngathi besingasezisila, kodwa-ke basisizo lokho esisizwa kuvela ekhaya kusuthi ekhaya sokudlula kakhulu into eziningi ngathi ziphindwe kathathu kwintengo le esithenga ngayo lapha e-South Africa la basi zinto ezisuke ekhaya kusuthi ekhaya kulokunzima sokudula kakhulu sokuyi-3 times i-price esithenga ngayo lapha thina e-South Africa.
Manje kona ukuthumeza impahla zona lezi ezithengwayo khona ngapho zisiwa ekhaya kulula na?
Akukho lula kakhulu ngoba labo balayisha labo badla khonapho ungathenga impahla egrosa le-3 2000 lawula kumutha imali egizimela ku-1000 yokuthwala asuke lapho ayekhala futhi ngokuthi ebhodi yezintu lapho kungadluli lazo ngoba umthetho laba bewuphathisile iminyaka ezilele i-Statutory Instrument yana eyayivalela ezimpahla ukuzingena ekhaya lokhu usebenza lanqale ezimpahla zingasekho ekhaya into ezangaba i-cooking oil ngamasepa lento ezinye ezinjalo abazivumeli ma usuela zisebhodi abala bazithathu ngaba lo mnyama o ma ungabengasatanga kuthina ibhoda lijithe enkulu kakhulu so kuba nzima kithi ngapha kuthina intengo zangkhona sofosa ukuhambelana nekhaya kodwa-ke sesithi thina ngoba ungabe kudule kodwa kukhona ekhaya sizwa kunye kudula kanjalo ngakukho lokuba khonapho otokala khona kuba ne-panic buying so ubunzima esibhekana labo athesi ukuthwala ukubhadala koko esikwenza abantu abasithalela impahla kodwa aphandle kwalokho hhayi into ziyathengisa ezitolo labo malaita ngoba yibhageni sikhuluma yinto yola futhi ukhulumisana ukhali layo akuzwa ukuthi awukhala kanganani kodwa hayi manti kungcono kakhulu la.
Bona abantu abavela ekhaya besizodinga imisebenzi khona ngapho e-South Africa sebebaningi yini nxa sikhangele udubo olusekhaya?
Ngakukacaci okwakathesi ngaphandle kokuthi sikhuluma ngokuthi bevele abantu bevele besiza isikhathi sonke besiza ngapho e-South Africa bezodinga imisebenzi kodwa sikaboni ngevokuwa kwe-economy sokusenzakala ekhaya ukuthi inumber line seyikhuphukile na kodwa kuzabonakala ngoba nakhona khonapha into ngathi yazimanga kuhle ukuwa kwerandi le-industry ngoba last week khona i-government isenza i-conference yokuthi yazama ukukhulumisa ngendaba zomsebenzi ngoba bebona ukuthi ikhanya ngathi i-percentage yabantu abangasebenzi iyakhuphuka so labantu abazavuya bevela le bebalekela umumo wenotho osukhona kuzoba nzima ukuthi bathole umsebenzi ngoba nakhona ukuthi bathole umsebenzi kumele babe namaphepha abavumela ukuthi babe la lawo maphepha athethe asatholakali into ento ezingamaphemithi anzeke bazithola kufela i-application ye-permit entsha 1-2 amasilama sebebanika thesi ma umuntu esiye umasilama ezefuna sihlam so kumele ukuthi athiwe i-passport yakhe angene ngayo ngale so kusiba nzima ngathi ukuthi lizoba njani manje
nxa ukhangile lo umnyaka kusiyafika uDisemba kuzaba kunjani kakhulu eboda lapha sizabona abaningi bethumela impahla yini lokuyekhaya
okuyekhaya kuzoba nzima ebantwini abaningi bazohamba kodwa abazi ukuba baningi into engiyibona izokwenzaama ufela impahla zizobaningi zisiye ekhaya ngoba yeshuwa ngendlela umumo oyiwowona ekhaya kusiyafika uDisemba kuyabe kungaselani ufuna ukubonakala ezitolo unless ma kungaba khona ongatinta ngesikhathi esincane kodwa ngaphandle kwalokho ekhaya kuya kungaselalutho so ukudla okuningi kuzovela e-South Africa kakhulu ngithi bona kathi ebhoda kuzoba nzima kuzoba bizi ngokudla okuzalo kusiwe ekhaya abantu abazukuba baningi kakhulu ngoba lakhona ukuhamba uyale umuntu uzobhala into azithengileyo lapha lokuya ekhaya nendleko ziyabaningi abantu bazakhetha ukuthi bathumele imali abathumele ukudla kuya ekhaya or babiza abantwana laba abanembulezi bazilapho ukuzibiza bazoqhubisa sekhithizi enazo la kodwa kuningi okuzophuma ekhaya kuphuma apha kusuke ekhaya bona kuthi kuzaba yikudla abantu abazokuba baningi kakhulu.
Lo mnumzana Cassius Jesse Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le South Africa. Abesifazane beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa bakhala ngokuthi badliswa imbuya ngoluthi ngabaqhatshi abephula amalungelo abe mahlayana. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labeZimbabwe elabalekela ubunzima ekhaya lisiyazama impilo kwele South Africa likhala ngokuthi licinga libanjwa ngamandla ukuthatha noba yiphi imisebenzi abayitholayo egoqela endaweni zokuyadlela emapulazini nasezindlini laloba benemisebenzi yabo abayifundeleyo yaphezulu.
Khona elinzi ukuhlunga kakhulu lo ntombazana owaqhashwa umlungu. Umlungu wathi kunikezwa 6000 and then phezu kwale 6000 umlungu oyindoda sasithi wathi ngifake lenye 4000 uzokungenzisa ucansi.
Lo nkosikazi Nobuhle Ndlovu Mthombeni wabona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo abasebenza ezindlini kwele South Africa eye izwi Domestic Workers Alliance. Lolu daba lulandisela omama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa abebebuthene eHillbo bekhala amacebo okulwisa inhlupho abahlangana nazo. Kuthi ukuswelakala kwemisebenzi kwele South Africa sekwandise ukuhlukunyezwa kwamalungelo ezisebenzi ikakhulu ezibuya phandle kwelizwe. Inhlanganiso yabo le isithola ukuthi iningi labomama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa liyancindezelwa kakhulu ngabaqatshi.
Sisebenza more than 8 hours. Awukhona ukucela increase, awukhona ukusho ukuthi this is overtime because usitshela ukuthi you are not educated. Example, abasebenza amabhenki, amathishala, umnyaka uma uphela bakhutshulele iholo lawo, but abasebenzi bezindlini kumele ukuthi uyoguqa phansi ucele ukuthi ngicela i-increase.
Nkosazana Siyamthanda Dube odabuka koBulawayo ufike eGoli ngo-2007 wafike wasebenza endlini yamakhiwa. Wathi umqatshi wakhe wambhaxabula kabuhlungu ngemva kokuhambisa umntanakhe oleminyaka emine 4 years ekhemesi esiyamdingela umuthi ngoba egula. Icala lakhe kwakuyukuthi indaba etshiya umntana ekhiwa oleminyaka elithumi lesithupha 16 years eyedwa endlini kulokuthi alinde owekhiwa lo eke lo wakhe aqhubeke egula enjalo. Yena-ke uthi wasukuma wazilwela wayemangalela umqatshi wakhe.
Ngawa wina ama case wonke so akuna sisidingo sokuthi wesabe ukuthi ngoba ulama paper wena maybe awusozi indaba yakho isizwe kanjani oro kanjani imithetho yomthetho whether ulama ama paper urawula ama paper asiphakamele nini ukuhlukunyezwa singavume ukuhlukunyezwa singabomama sisebenza emakhishini.
Inhlanganiso ye-Izwi Domestic Workers Alliance ikhuthaza omama ababhekanela lokhu ukucindezelwa ukuthi basukume bazilwele ngoba umthetho awuvumi ukuthi bancindezelwe. Ethi kule ndaba eziningi eseziphanyekwe emthathwani ndaba kugcine abacindezelwayo laba sebehlawulwa. Kanti kumama beZimbabwe abebebuthene eJohannesburg befundiswa ngamalungelo abo lawa bade kusiya phambili sebezazilwela. Mina Studio 7 eJohannesburg kule South Africa ngiyibonga Nhlapho.
Singakaluqhubi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ngulo wesilisa odutshulwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana ngendawo yokuphaka imota ezitalatini. Umbukiso womsebenzi wokwemba lonyaka we-Mine Entra Exhibition uqalile lamhlanje koBulawayo. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.